So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpalakazi 2022 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
IZANU-PF isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukube nqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi.
Konakalo uyosusenza ukuthi sihlale khona patient ngoba sela planning. That patient nisihlala si-6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu ku-Ward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo. Lachiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo kumncintiswano wenguqu oweFIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulomncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukube nqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye bekufaneleke sibe le end of year rally yethu okufanele siyenzeke njengenhlala siyenza iminyaka yonke kubana ke silama program esiwayenzayo ukugqiba ke umnyaka ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana ke siyephake ama underprivileged i-charity dinner yethu iyaraise imali kubana siyephake abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele njalo ke sibe lenhlelo le rally yethu yokugcina ke obeyinhlelo okufanele siyenze kubana simonitor ukubana sihambe njani
lapho senqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irally eHarare endaweni ezimbili liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
IZANU-PF ke isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa kodwa ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo ukubana sikwazi ukufinyelela ebantwini sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu ke iyambulwe ebantwini ngomnyaka zayo lamanye amaprogram alendelayo ukubana ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi iVICI silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba uMnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayelo enkulu eka Kongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Le nkundla sagcina ukuba layo ukubambela kuyomhlangano ngo 2006 ngoba kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhomba ndlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlwangudlwangu ebandla.
Kulamanye amalunga ebandlaleni Dube akhonona ngokuthi umnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ebandlaleni okungekho emthethweni. Omunye useze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba. Uthini-ke ngakho lokhu?
Thanda ukuchasela abalandeli bebandla labalaleli ukuthi i-National Council ngokomthetho le-Constitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela. Lela esingathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube yiprovincial assembly eyenzelwa eprovince. Kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bama provinces. Ngakho nxa kuku national council labo bantu bama provinces babe bekhona, ngoba vele i national council iphathwa ilamalunga amaningi avela kuma provinces ngazontathu zama provinces. So yikho ke yaba lamandla ukuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nga ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo umnumzana Monzola kazanga athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominethwa kokwenza ubaba uMonzora wanominethwa kungelangitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo elingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominethwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kuwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominethiwe so kumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni sebekubona nje ukuthi mampari uzawudla umbutho. Uchairman bancintisa ubaba uSox Jugoro wagcina enqobile. Ku-vice chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa ku-main wing ku-congress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo yizikhundla eziza kugcwaliswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
Umnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla le-MDC esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo umnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa umnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kumongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ukungenela kwezombusazwe weZimbabwe. Kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho we-PVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempilakahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo latshiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi emhalipe bodwe lesipozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu yaquphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodwe uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimtshayele indlu yokulala yadilika.
Ngathi ngaphana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamashe ngapho kuthi awutshuthi ngelensuku zonke azihlalele ekhishini kompani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho. Uthi nxa ulunguza vele uthelwa ngamanzi ubuso lobu le kitchen ndabo sinethwa simile sijamile sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months ngithe kuphela khonapho enganithali yathi ngcononyana uma ngathiwa vele indlu siphendile konke le mpahla sokuulia.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba selaplanini lapho eshedini sihlala siyi-six. Besicela nje uncedo lokuthi kathi sithele impilo njengoba kathe singisikhathi sesho ukuthi sithole imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima indlala. Isikhathi sokulima, isikhathi sezulu, akulalapho esingacasha khona, asilala plani.
Umnumzana Onetsi Sipata oyisakhamuzi emhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcine udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo vela ngeke sibekwazi ukuthi singathi umoya umoya loyo waqala wawisindlu le hambe isikhithi silelandawo esesindle imali asakazi.
Uzobhukwe bodwe umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Izihlahla zaquphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengaselanda yokuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke ade kukhona kugcwele amanzi sokungwa ngamapholisa. Kule ngokokunye badinga abanye abakaama-30 lezinye iziphepha zabo zilimele.
NgoLwesithathu kule viki abahlenga ozulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla nengubo. Umgcini wesihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa yikuguquka bomumo womkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile, bafake ne-brick force laphana ukwenzela ukuthi izindlu zingani ziqine. Sase sizama ngazo zonke indlela njengeze-protection, sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la, basiphathele ama-non-food items lathi from i-Civil Protection Department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo womkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwe nzima eThekwini South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kule mpelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezijeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokho uzulu ukhuthaza ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalinga xhapha imfula ngenawo yaloba ngezimota. Ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi okugalula kumbe ukuthaya ngumbane. Umsakazo we-Studio 7 ngisemhalipe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Ngugama
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona ese-South Africa. Sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe.
Kuningi okungaphathi kahle okwenza impilo ingabi lula kithi singabomama. Okunjengalezi nsuku nje kugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi. Ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucimicimi kagesi okhona kulezi nsuku. Ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo, kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi wabo njengabala mama abala masaluna, omama abathengisayo, omama abala makhichi. Kutsho ukuthi ma kugcinywa ugesi endaweni enjengamasaluni akusetshenzwa ngoba isikhathi esiningi usetshenzwa ngayo ugesi lo. Omama abala makhishi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usuke ungekho, kuyawisa amabhizinisi wabo. Lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bathengisa kuze kube mnyama, kodwa kulezi nsuku kunzima nokuthi umuntu athengisa kuzobe umnyama. Ma kuqala ukuthi kutshiwe nilanga baba ukuthi izinto zabo bayahamba, leli bhizinisi kade bezalenza kusukela leso sikhathi abachayise ngaso kutshona ilanga kusiyachaya izikhathi zalala zade bechayisa ngazo kungakabi lokucinywa kagesi. Sekuyikuwa kwebhizinisi la. So omama bayathinteka kakhulu kule ndaba kagesi, bathinteka kakhulu njalo okuyinto lathi singabe noma silwela amalungelo abomama okungela nto esingayenza ngakho, ngoba ukucinywa kagesi akuhlasele umama kuphela, kuhlasele ilizwe lonke laseMzantsi Afrika. Ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba abasebenza leyo msebenzi, singazama ukuthi mhlawumbe sidinge okunye okungasisiza, kumbe abantu babe lokungama-generator noma yini, ngoba ukucinywa kagesi lokhu akukhanye kuyinto ezophela masinyane ngoba kulokhu kusiya kusiba kungezelelwa besibhekele ukuthi hhayi mhlawumbe kuzokuba ngcono, kodwa hhayi akutshengisi ukuba ngcono kuya phambi. So omama kumele ukuthi bambe mhlawumbe bazame amanye ama-alternatives indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe-16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimo imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo ukuthi abantu bengahlokolozani uyasabala?
Msakazi, ngasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba. Siyinhlangano yezimo imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism, sihleli njalo sihlaba siyihlikiza indaba yokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana. Siyayihlaba siyayihlikiza langale 16 days of activism ezidlulileyo besiloko siphezwa umkhankaso ukuthi sihlabe sihlikize ukuhlukunyezwa kwabomama labo balabantwana, ukuhlukunyezwa nje komuntu. Into besigxile kakhona kakhulu kiyo manje besaphatheka kabi njengenhlangano kuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane. Besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume labomama ukuthi omama abake behlale phansi labantwana besesebancane, bengalindi ukuthi umntwana kuthi uyazaphuhle kumbe azathombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhunyelwa ngendaba zocansi. Ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa besesebancane ngalesi sibanga esisibonileyo esikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe, abantwana ababili esibazwileyo abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo, sikubone kungcono ukuthi sithumayeze omama ukuthi umntwana akuhlalelwa phansi kukhulunywe laye esesemncane ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile, nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama. Sigqugquzela futhi omama ukuthi ababe le ndlela okukhulunywa ngayo lo mntwana, umama angabi ngumuntu oyesatshwa ngumntwana. Umntwana akakhululeke umama lomntwana oyintombazana kube lobungane okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha hamba khona kumbe kukhona umuntu omthinte kabi, umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lomama. Umama bengabi yizilwane, bengabi ngabantu abanothiwa umntwana fike ekhaya fike echochobale esaba ukuthi atshele umama okumehleleyo kumama, ngoba sinanzela ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantwana abangamantombazana uyathiwa mtshela ukuthi awumama ngesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa. Omama ababe le ndlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha bebakhuza kodwa bengabasabi.
Lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo
esixoxe naye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo siliphathelwa nguChris Gande liphuma lendaba lichone lendaba.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana kudakwashe Munsakwa ongumlimisi njalo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga baba Chris Gande salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle
ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima
lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo into yokuqala iqhakathekileyo abantu kade beyikhalela lizulu abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokufocust okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi sikhangele indaba yokulima ngokwayo sesibone abantu bepiwa inhlanyelo i-district yonke babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu ephiwa njalo inhlanyelo yakhe enyawo ukuthi lamabele singathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njawo njabo Bhinga isikhathi esiningi kuyachisa so kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili kodwa sile ndawo sibili ezilinywa umumbu ezinyabo lusulu esithi zona yibi bread basket emadebeleland north baqalise kuhle sibili yibe baqalise ukuphiwa inhlanyelo kodwa district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo iphiwa yi Ministry of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezishiyeneyo osimabhuku ibababhala amagama abantu abathiwa leyo nhlanyelo okwakhathesi abanye bebekhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane bakhayele ukuthi umbe ngangezelelwa kodwa lokho sebekutholile hatshi bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima bathiwe njalo ama-fertilizer umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D ephinde ishe phiwe khonapho khona hapo itop i-50 kg fertilizer khonapho ethephiwe so abantu bephiwe hayi bathokoza kakhulu
abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu
ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka lonyaka kuyasuthwa sibili khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza njebona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha ifertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababotshayo besethengisa ifertilizer eZambia eyabekhitshwe nguhulumende lonyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula muntu othengisa i-fertilizer so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu khangelela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka siyathokoza abantu bethu
nxa ukhangele ubona ungani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala
inala babagande silikhangelele okuzwayo lo nyaka kuyasuthwa sibili sikhangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababotshayo besethengisa i-fertilizer eZambia eyabekhitshwe nguhulumende lo nyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhaya ukhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni, akula muntu othengisa i-fertilizer, so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu, ukhangela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka. Siyathoka nje abantu bebhinga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Abalaleli abathandekayo, abalaleli abalalela iStudio 7, siyabonga kakhulu, siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi. Twalombalo kobantu bakulindiswe, bantu bakudinga, twalombalo kotupeleke changuzi kuchitisa kuti oyumunyaka tukonze kuvunabi yathonse kuzwa uchunga kwesika kulusulu. Twalombalo me mwana wa mavula kudakwashe munsaka.
Aloge bekungumnumzana kudakwashe munsakwa umlimisi ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Linani.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1. Kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wama-finals ngamehlo abomvu. Lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. iFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba leqembu le-Combined Stars, lona eselethule i-single yalo entsha. Untungameli Inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Combined Stars liqembu elilethandawonye abaculi abazimeleyo ababalisa iTsholotsho Great Sounds. Usoyaphi, uzibusiso Ncube kanye loAlastair Ndlovu. Nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli weTsholotsho Great Sounds uThamsanqa Swanda.
Isingi yethu ithi amabombo enhle, amabombo enhle kusuka kwisifingqo sindebele esijulileyo esikhuluma ngaso. In short, khangela phambili konke okwenzayo. If ufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenze kwenzeke, kumele ufocuse kikho. Yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona.
Ngathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libachayele amagigi balithola njani?
Bengasithinta kule namba bazafaka +27 number se-South Africa, abase-South Africa 0840516403, 0840516403. Abangaphandle kwelizwe bazafaka +27 840516407.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le-Combined Stars. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.